sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngolesine mhla 25 kuNtulikazi 2024 ngokhipha stove. Endabeni zethu namhlanje.
Makampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki.
Umphathi ntambo karhulumente obona ngezemali umnumzana Ntulincube uthi kumele wonke amankampani ezimbabwe kanye neengatsha zikarhulumente asebenzise izimbabwe gold kumbe izig. Ziyathuthuka ezinye izikolo emathoneni south okungela abantwana abapasayo. Kutshoni na ukuphuma kukamongameli Joseph Biden weMelika kukhetho olukhulu oluzayo? Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umphathi ntambo karhulumente obona ngezezimali umnumzana Ntulincube uthi sokumele imithelo eminingi kanye lokwenzelwa uZulu nguhulumende kubhadalwe iZimbabwe Gold kumbe iZig ukwenzela ukuba imali le ithakazelelwe njalo isetshenziswe elizweni lonke. Uphinde wathi kuza kwesulwa imithelo yentengo yembuzi lokunye uze kube labantu abaningi abathengisa izifuyo ngemali elesisindo ngesikhathi ilizwe libhekane lendlala enkulu lonyaka. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uncube okhulume lokhu edayela ePhalamende eHarare namuhla ngesikhathi sethula umbiko wakhe oqakathekileyo wokuhlolisisa ezomnotho owe-Midterm Policy Review Statement uthe eleZimbabwe lingeke lathuthuka ngemfanelo uma kungasetshenziswa ngemfanelo iZig.
Amakhampani xa ebhadala i-tax ngabhadale this half the tax in zig abantu nxa bedinga ama-services kurhulumente kababhadale njalo futhi ngabaziki nxa bebhadala ama-presenti presumptive taxes kababhadale futhi ngamaziki. Sikufakile lokuthi khona kupromote kukhulise kusetshenziswa kwemali yethu.
Ukubeke sobala ukuthi kumele kuguqulwe imithetho efana lowe-presumptive kanye le-corporate taxes ukwenzela ukuba kuthuthukiswe umnotho welizwe ukuze ugxile emalini yeZig. Uthe kule mthetho eminingi okumele iguqulwe ukwenzela ukuba izifiso zikahulumende zifezeke. Lokhu kugoqela ukubumba umthetho we-customs duty ozalawula ukuthwalwa kwamafutha epetulo, igwayi elihotshwa kusetshenziswa imitshina lokunye. Uncube uphinde wathi kuzamele kususwe umthelo we-value added tax kuntengo yembuzi, izimvu, inkukhu lewochi.
I propose to exempt live cattle, pigs, goats, sheep, and bovine semen from VAT. Furthermore, I propose to exempt poultry meat and carpenter from VAT.
Ngaphandle kwalokho uthe kumele kulungiswe imithetho ezavimba ubukhohlakalo eZimbabwe. Ube uqhubekele phambili esithi kunokuphumelela okukhulu elizweni okubangelwa indlela zokuqiniswa umnotho ezabekwa nguhulumende.
Umnotho wethu uyakhula sibili ngoba nganzelela ongodosi wehlisile i-GDP growth yafaka ku-2%. Like 2% asonto encane kuyasetshenzwa ngoba ngendlela lesilayo ukuthi sibe ne-2% growth akusetshenzi. So sibona ngayo ukuthi umnotho wethu uyathuthuka nanti sikhona lapha kuparliament khangela imigwaqo eyakhiwayo ukuluhlaza lapha angiyana iwithi la uyazibonela.
Uthe ukhanya kule nguquko kwezentengo yempahla etshiyeneyo loba ilizwe lidonsa nzima ekutholeni imali yokuqhuba inhlelo ezitshiyeneyo. Uthe kufunakala ama-billion pots ayisithupha 5.6 billion zig ukuze kubhadalwe inhlelo zikahulumende. Kusenjalo ukubeke sobala ukuba umnotho welizwe ukhangelele ukuthi lonyaka uzathuthuka kancane kulanyakenye ngesilinganiso sokubili ekhulwini 2%. Uthe kulamanye amabhizimusi agoqela ukwenjiwa kwemgodi ezokuthwala kwempahla lokunye okumele kufakwe kumthetho we-Indigenization and Economic Empowerment Act. Uncube uthe lokhu kuza kwenza abadabuka eZimbabwe bengene ngobuningi kumabhizimusi la. Efanda kugqiba umbiko wakhe ukuhle waxokozela edayile eParliament abaphikisayo besithi kumele kuhlolisiswe okwethulwe ngunqube namuhla, kodwa abakubandla elibusayo bekwala lokhu. Omunye wabazondiswe ngokwethulwe ngunqube ngumnumzana Decent Bajila omele iluveve Makhandeni edayile eParliament.
Siyakwazi ukuthi njengoba nejilo asoze sibone sokuthiwa ipassport siaplayelwa ngezigi, asoze sibone sokuthiwa wonke ama-toll gate asebhadalwa ngezigi, asoze sibone ezinye inhlelo eziningi zikahulumende zonke sokuthiwa sokubhadalwa ngezigi kuphela.
Kodwa ummeli wePhalamende umnumzana Joseph Chuma uthi uvumelana namazi kaMthuli esithi uza kuzwa imbono kaZulu ngokukhulunywe ngunqube.
The minister is minister Sebile wazofaka ilozen statements zakhe. Also kukhona kanjani sizohamba siyokuphawula sikubale sikuhluze njalo sithathe lesi sikhathi sokuthi sibuyele ebantwini sisababonisa into efakwe nguminista lapha nxa abantu sebesithelile.
UChuma uphinde wathi abaphikisayo kumele bebale okumunye ethwele ugwalo lukancube bengakakhulumi ngakho. Ezinye ingcitshi kwezomnotho zithi indlela zokuba kusetshenziswe amaziki zilungile, kodwa uhulumende kumele abone ukuba amaziki ayatholakala emuntwini wonke. Omunye wabo ngumnumzana Masimba Kuchera.
Siyabe simelele ukubona ukuthi uhulumende esenza njalo iziki liyabe litholakala yini, ngoba siyakwazi ukuthi khathesi kukhanya njengani iziki libuhlungu ukuthi umuntu alitholi. So uhulumende kumele njalo enze ukuthi iziki langkhona litholakale.
Unqube uphinde wathi eleZimbabwe linezikweleti ezifika 287.2 billion ZiG ezigoqela imali eyabolekwa kwamanye amazwe. Ngimele iStudio 7 ngiseMount Hampton, ngimlondo wezindlovu.
Inhlanganiso ezigoqela e-European Union zithi ziza kuma ukwamukela impahla ezithengiswa ngeleZimbabwe uma zisenziwa kungalandelwa indlela zokulondoloza umkhathi. ELeZimbabwe lona selizama ukuba impahla yalo yamukelwe ngokubumba umthetho we-Climate Management Bill okukhanya uzakhangelana lalokhu. Kukhanya ngani kulakho ukwenqabela ukudumala komkhathi okubizwa ngokuthi climate change. Ukuze sihlaziye udaba lolu ngokuthi kungenziwani ngeleZimbabwe, sixoxe lomnumzana Everson Ndlovu osebenza eNational University of Science and Technology kugatsha olubona ngokuhlenga uzulu ole-disaster management.
Let's invest kuma-renewable sources of energy, sele solar, sele wind, umoya lo. And nxa kusenza futhi ikuthi izulu alikho, nxa siyawayitela khona kuyena wakutshiwo ngu-president sometime back laphana esithi a dam for each district, ukuthi for each and every dam that we are building or constructing sibone ukuthi sifaka i-possibility yokuthi generate the little electricity that we can. Khona kuyena kuzasenzela ukuthi khona sikwazi ukuthi sibala leyo source khonokho abakubiza ngokuthi ama-green energies. Even in terms of his motors at least, so kufanele switche siye kumota ezirana ngamasola ezingarani ngabo diesel la. Yes,
nxa ukhangela ukubona zani kwini okungenza ukuthi konke lokhu kwenzakala eZimbabwe into zabo green energy les.
We really will need a lot of injection into industrial development. Ngitshela ukuthi uyakhumbula kudala ukuthi abadala besithi khona siya kobulawayo kontitu ziyathunga kwakulama ukuthi ngiyasihlela ibala isiNdebele. Kwakulama industry amaningi kakhulu awakusenza ama-products amaningi kakhulu arranger from ama-products adliwayo kusiya ezinsimbini kubo ama-engineers and so on and so on and so on. So siyayifuna i-development enjalo ukuthi uBulawayo abuyele abe nguBulawayo lwani wakudala, sikwazi ukuthi sithi kule manda i-language yakudala. So imandala yakhathesi sokufanele libone ukuthi isebenzisani ama-green energy sources anjengabosola banabo. I-solar silayo in abundance eZimbabwe, in abundance of serious, but kule little investment esifakayo kodwa nganzela abantu sebeqalisile ivile emakhaya kathesi uyafica sebelayitha ngamasola sebepompa amanzi ngamasola kholokuyana yi-direction yakho nangaleyana uyabo so amakhampani amakhulu asengayenza amasimu amasola bafeed isola yabo into i-system yetle yamagesi le siyakufunda khonokuyana ngobukhulu bakhona kumbe ngithi ngobuningi bakhona kodwa akululanga babaduvi ngoba kufuna imali akululanga ngoba kufuna abantu abazimiseleyo ngoba kufuna sithole futhi even the foreign direct investment eyiyo kathesi vele njani esihluphayo esingelayo kodwa that's the direction we should be taking njengesizwe.
Lo ngumnumzana Everson Ndlovu osebenza ekolejini leNUST obexoxa leStudio 7 ekobulawayo. Ezinye izikolo eGwanda zikhangelwe ukuthi zilakho ukududuka kwezemfundo kulandela uncedo eziluthole kwabemba igolide lokunye esigabeni lesi kanye lezinhlanganiso ezizimeleyo lamankampani. Lolu ncedo luza ngesikhathi izikolo ezinyenge emaphandleni zibhekane lodubo lwezindlu zokufundela ezezifundi ikakhulu uma kukhangelwe ezescience kanye lama-computers osokudale ukuthi iningi labafundi ezikolo lezi lingaphumeleli ezifundweni.
Izikolo esezithole uncedo ukuze zithuthukise ezemfundo eGwanda South zivalisa eBhengo Secondary School yona encediswe yenkampani eyenza isamende Colemborne, iPretoria Portland Cement PPC kanye neStezi Secondary School yona encediswe iBlanket Mine. EBhengo iPPC yakhe izindlu ezimbili zokufundela izifundo zesayensi kanye lamakhompyutha zelenikeza lesi sikolo amakhompyutha ngamathumi amabili lanye 21. Ekhuluma ngesikhathi samukela lesi sipho kuviki edlulileyo usobhuku weBhengo umnumzana Kuyaboka Magaya uthe imfundo sokumele ithuthuke kulesi sikolo ebesingaqhubi kuhle emnyakeni edlulileyo.
Sithi kubantwana besikolo, this is your chance. Abadala ngiyababona sekwadlula kuwe, but lina is your chance. Lingayidlalisa ichance liyana ayiphindi ibuye ngoba phandle lapha kunzima, abantwana babulalana emkuteni like lathinta indaba yabo kunzima kuthinta abantwana labani.
La mazwi agcizelelwe ngumqondisi weGwanda Rural District Council umnumzana Rangana Isifanda.
Sikhangelele ukubana isikolo sethu seBhengo sithole ama-benefits ngalokho esesikwethulelwe yi-PPC kuhlanganisela kunye nengadi ezabanika-ke inzuzo mhlawumbe yokuthi bakhangele-ke ezinye inswelo abalazo isikolo.
Isikolo seStezi Secondary eGwanda North lazo sesivuselelwe iBlanket Mine njalo lazo siza kuba le ndawo yokufundela izifundo zesayensi kanye namakhompyutha. Isakhamuzi seStezi umnumzana Khoni Ngwekazi uthi lokhu kuzadala ukuthuthuka kwezemfundo esigabeni sakhe.
Kuvele kunamatitsha ayesuka apha sesitsha lapha udevelopment akula development wathi kathesi okunani sole electricity into yonke esikhona nxa utitsha mbe ebhala laphana kulokunye bakusebenzisa imechanism ezwayo esibili sokuthi uphonge ukupressapressa kube sewubhalile kublackboard.
Ngaphandle kwesikolo lesi iBlanket Mine iphathise njalo ukuthuthukisa esemfundo yaphansi kanye leklinika kuleyo ndawo. Lanxa ezinye izikolo zijabulela izipho ezizitholileyo esikolo seDambashoko Primary School bona bakhala ezimathonsi ngokuzwela amakhompyutha. Umgcinisihlalo wekomiti yabazali besikolo seDambashoko umnumzana Butho Elihle Nkala uthi kuyisifiso sabo ukuthi abantu babo bathole izifundo zamakhompyutha.
Iphupho lethu njengabantu beDambashoko sifisa ukuba le-computer lab. I-computer lab sikhala kakhulu abafundi abantwana, izinto eziningi sezijulile sezifuna imishina ukuthi ibe khona bancedise abantwana ngokugoogling, bagoogle abantwana bafunde izinto ukubathuthukise ikusasa labo.
Umqondisi we-PPC kwele Zimbabwe umnumzana Albert Gay uthi bancedisa izikolo zemaphandleni ngoba zisemuva uma kuqhathaniswa lezemadolobheni.
We focus particularly in rural schools. By equipping rural schools, we believe that we are solidly doing our part in terms of contributing to laying a strong foundation for the country. We are mindful of the fact that majority of primary learners, I understand, Honorable Minister, is about 73%, are enrolled in rural schools. hence the focus on rural schools. And
ukunikeza ilizwe lonke lakhe ukusasa yalo. Siyazi iningi labafundi beprimary lifunda emaphandleni, njalo siyazi ukuthi izindlu zokufundela ama-sciences lama-computers azikho emaphandleni, kungakho sithe singenele.
Umphathintambo wezemfundo uMnumzana Tole Raimoyo uthi bazavuleka ingqondo abafundi ngalezi zipho.
Donation be a symbol of progress, empowerment and equality. It will bridge the digital divide and ensure that no student is left behind in this rapidly advancing technological landscape.
Lesi sipho kasibe luphawu lwentuthuko kanye lengqubela phambili. Sizaqeda ubula ngamakhompyutha, njalo sidale ukuthi kungabi lo mfundi osayela emuva ngesikhathi sokusetshenziswa imitshina yesimanjemanje.
Ngomnyaka ka-2020 isikolo seBhengo sathola iqanda ekhulwini 0% kumhleliso we-ordinary levy, kuthi nakenye sathola i-7%. Akwaziwa ukuba lo nyaka sizaqhuba njani kulandela lintuthuko esikhona esikolo lesi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda, ngu-Albert Ncube.
Kwezemelika, umongameli weMelika uMnumzana Joe Biden uthi okwamenza waphuma kukhetho oluza kuqhutshwa lonyaka ngolwezi yikuthi sokumele kungene osakhulayo esikhundleni somkhokheli welizwe ozavimba ukubhidlizwa kombuso kaZulu, kubika uDabuka Ncube.
Umbiko wakhe okwazisa uZulu ukuthi kungani wathatha isinqumo sokungancintisi kukhetho, uBiden okhulumela uZulu enkundleni zokuxhumana esesigodlweni sikamongameli eWhite House uthe sokuyisikhathi sokuthi adedele omunye.
So I decided the best way forward is to pass the torch to a new generation. It's the best way to unite our nation.
Sengithethe isinqumo sokudedela omunye, iyo yodwa indlela yokubambanisa ilizwe lethu.
UBiden wakhetha ukuba umsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris ancintisane lomnumzana Donald Trump webandla lema-Republicans kukhetho oluzayo. Kulabanye abambalwa abafisa ukungena kumncintiswano lo abakubandla lama-Democrats, abakubandla lama-Republicans bafuna ukuba uBiden ahle asuke esikhundleni sikamongameli ngesiphangiphangi, besithi useluphela kokuthi kasakwazi akwenzayo. Abakubandla lama-Democrats bayakuphika lokhu. Abalandela ezombusazwe abadabuka eZimbabwe abahlala eMelika banemibono etshiyeneyo ngodaba lolo. Sixoxe nomnumzana Tim Muringai ngokwethulwe nguBiden izolo eWhite House.
Sonke siyakwazi ukuthi yena isifiso sakhe bese contesta lapha ekukhankaseni okubuyayo okwe-election ka-2024. But abantu abaningi including ama-Democrats amaningi bebesecabanga ukuthi hayi i-cognitive ability yakhe, le capability ayisekho. So bebesesaba ukuthi bebeza nqotshwa ngumnumzana Trump. So ukukhuluma izizathu zakhe lo mbono wakhe of what's going on lokunika ithuba kumama uKamala Harris kuyabongeka ngoba kubele kutshengisa ukuthi iDemocratic Party no matter ukuthi baxabana kanjani ungantwa kule smoothness ye-transition.
Omunye njalo odabuka eZimbabwe olandela udaba lolu ngumnumzana Washington Jamela othe uBiden esethula umbiko wakhe ubezwakala ukuba kaqinanga emzimbeni kulandela ukuhlaselwa ngumkhuhlane we-COVID kunsukwana ezedluleyo.
Indaba yakhe uzamile ukuthi ayibeke kahle kakhulu noma nje bekubonakala ukuthi hayi isabuhlungwana njalo njengomuntu okade egula ilizwi lakhe belingakabi strong, kodwa ama-point awabekileyo hayi ayacaca ukuthi uqakathekise ibandla lakhe le-Democratic Party, waqakathekisa njalo ilizwe. Akulula ukuthiya isikhundla, ikakhulu isikhundla sokuba umongameli.
Ukhangelelo ukuba ibandla lamademocracy lizakwenza umhlangano omkhulu oDemocratic National Convention okuzakhethwa okusemthethweni ozamela ibandla lele kukhetho oluzayo. Elama Republicans lisanda kukhetha uTrump othi nguye owenze uBiden waphuma kukhetho oluzayo. Uqhube umhlangano eNorth Carolina ngolesithathu lapho athe njengoba lisazi kumalanga amathathu edlulele sanqoba umongameli welizwe ongaqhubanga kuhle ukwedlula abanye uJoe Biden, khathesi sokulomunye esizamkhalisa olamanga kakhulu Kamala Harris ongumsekeli kamongameli ongaqhubanga kuhle ukwedlula bonke kumbali yelemelika. Abantu abanengi bathi bakhangelele ukuba uTrump loKamala bazanqikilana kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7, ngiseWashington DC, nginguTabo Kancube.
Namhlanje kuhlandla lethu lengxoxompikiswano sihlaziya isimo eselizweni lapho amabandla aphikisayo labalwela ilungelo loluntu abathi abantu bacatshangelwa ukuthi baphikisana lohulumende bayahlukuluzwa njalo bayabotshwa mahlayana phambilini komhlangano womanyano we-SADC okhangelelwe ukuqhutshwa elizweni ngenyanga ezayo. Lokhu kulandela izehlakalo ezigoqela ukubotshwa kwamalunga ebandla le-Citizens Coalition for Change ngenyanga edluleyo, amaningi awo alokhu evalelwe esitokisini labafundi abathi batshaywe kabuhlungu ngamapholisa izolo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uzanda ukuthi abantu kufanele baziphathe kuhle phambilini komhlangano we-SADC, njalo umnumzana Kazembe Kazembe, umphathintambo ubona ngokwenzakala ekhaya, ugcizelele amazwi akhe ngokuthi amapholisa azabopha labo abazabangela udlakela. Busithandekile mhlanga we-Studio 7 uxoxa lomnumzana Munashe Mdutsa, umabhalane webandla le-ZANU-PF ubona ngogatsha lwe-Information Communication Technology, njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla, endawonye lomnumzana Comfort Impofu, umgcinizihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kwinhlanganiso ye-National Democratic Working Group ekhokhelwa ngumnumzana Job Sikala onguye osungula lingxoxo.
Masikhangele amazwi akhothi ukukhuthaza abantu ukuthi bengayizi udlame kungoba kuzayangisa ilizwe, kumele iqale ikhangele okwenzakalayo. Kuba sikhuluma nabantu abanjengoJames Sontimba nabanye abayini abalokhu bevalelwe ejele ngonye ngecala elingekhoyo ngokutshengiselela ukuthi yena ngokuqala kuyo siyangise ilizwe ngokutshengisela ukubana uyakupha abantu nelingayenzanga cala kungela cala bekuwukuhlala basitimanti ukuthi beyikhinisityuba sokuselebhela isadakhe.
Mnumzana Mthuta, ungathini amazwi okukhuthaza abantu ukuthi kube ngabangeli udlakela lalabo abathi hayi kuvele amalungelo asephuliwe elizweni?
Umongameli uDr. Emmerson Mtambutso Mnangagwa, ungamlalela kakhulu ngesikhathi zonke akhuluma khona, kayeyeli ukukhuluma ngendaba ezokuthula esikujayele nxa kuzaba la ma-summit either United Nations kumbe i-SADC kumbe i-AU. Abantu abamamandla abaphisayo bayathanda ukwenza ama-gimmicks ayenzela ukuthi befake i-attention bezama ukufaka iZimbabwe on the agenda ngenxa yokuthi bona bavele bengabantu abangavumi impumela zokhetho ezenzakala eZimbabwe. Namhlanje njengoba isadi ibuya kithi lapha ngo-August sebefuna ukuthatha ithuba leli elokuthi bayenze udlame lodlakela ukwenzela ukuthi kuyehluleke ukuthi iZimbabwe ithathe i-chairmanship, yehluleke njalo ukuthi iZimbabwe ihoste leyo sadi. Ngoba remember last year bathe beqeda ukhetho bathe betshela ama-supporters abo ngamanga ukuthi ngoJuni ozayo kuzaba lokhetho kwele Zimbabwe, i-SADC izakulungisa. So kusiba nzima emakhanda abo ngoba yakwazi chairperson we-SADC ongenayo ngumongameli u-Emmerson Mtambutso Mnangagwa.
Mnumzana Mpofu, ungathini ngamazwi kamnumzana Mthuta sesikhangela ukuthi okhokhela inhlanganiso yenu umnumzana Sikhala laye wake wakhuluma wathi kuyephulwa ilungelo loluntu eZimbabwe?
Bona nxa behlezi bebodwa bazibona be-right babathi nizafuna ukuthi nxa behlezi laphana bezibuze bona ucomrade Mthuta ukuthi bathi nomntwana lomnyaka oyedwa wani ushize jeli lomama wakhe because umama wakhe wakhetha ukubana nini benjani ebese ebambakale endlini e-private eka honorable Timba. Njalo kona ngabe kuma ukuthi izwe libambini lokuthi abantu bazihlalele kahle eZimbabwe bazama bathini ngabantu abahlezi kahle esejikile namalungelo oluntu okukhulunywa ngokufreedom of association namazwe wonke akusada kulalaa abe kungayeli lokuthi abantu kumele bevunyelwe ukuzi-associate vunyelwe ukuzi-associate with certain amanye abaphathi naze bezama ukukhuluma ukuthi kungayenzi okodlame okuthi sishuke amalungelo oluntu aningezelwe ezilongeseze abantu laba bayi-78 belokhu bephakathi bejele nxa imeja sikot ingeyathi kulecala icala lelisaphitshwa selisayikhulwa yayikoti kutshengisela ukubana kulokudlala i-constitution okhona lapha elizweni lethu yikho kutshengisela ukubana izimbabwe ayikabi izinto ukuthi asithenge i-gpoyakhe nxa beselokhu besadlala i-constitution kanjalo.
Sinike ithuba leli umnumzana Mthusa ukuthi ungathini ngamazwi kamnumzana Mpofu.
IZimbabwe yaso Harare njalo iHarare yaso Zambia. That's why iZimbabwe ilabantu more than 16 million. So singazama ukucabangela ukuthi isifiso zabantu abasendaweni eyi-1 phezi-US siguqele isifiso zabantu bonke. Okwesibili, iZANU-PF ayisiyo ebophayo kule policy yeZimbabwe ebophayo. Ikhesi le kuma-court siyayazi akhuluma ngayo abantu abayi-78. Angiyeke ngakhuluma ngimelela amapolisa kodwa sikhuluma ngezinto ezikhulunywa ngamapolisa ukuthi abantu abacatshangelwa njalo kwakulobu fakazi bokuthi kulezinto ezazilungiswa. iZANU-PF kumbe umongameli ngalamandla okungenela endabeni zama-court athi khiphani lohana fakani lohana. Engangenela yena ethi hayi bakhipheni bayenzeni kuyathiwa eZimbabwe njalo akula rule of law. Lingiphendula umqondo wakhe wokuthi kule case ehambe kumajistrate ikhesi ka-Job Sikala ephinde yahamba yayasikwashwa amajaji akhona ale mvumo njalo alelungile lokucorrecta okuyabe kuphambanisekile okuyabe ku-high court njengoba umzwile ezikhulumela yedwa ngomlomo wakhe ukuthi bahle bekuhlanganise bethi vele kumele angayithatha chairmanship iZimbabwe ngoba wena bebevele befuna ukusebenzisa indawo njengendawo yokuyocebela isagigi layo iyakwazi izigilamkhuba ezeZimbabwe ukuthi zidlala njani. Bazazama baza kuzama kodwa I think abezomthetho sebekubeke kwabasobala.
Ungasigqibela ingxoxo yethu mnumzana Mpofu.
Ano ngimzulu ucomrade Mthusa ngawukhulumileyo ukubana iHarare aso Zimbabwe otshengisela ukuthi kule ndawo yelapha eZimbabwe okusincindezelwa khona amalungelo ontu nxa kuphambaniseke iHarare kuphambaniseke eZimbabwe nxa kuphambaniseke etsholosho kuphambaniseke eZimbabwe. So abantu bona lalindini abaseharare nxa bevalelwe phakathi kuphambanisa iZimbabwe kuphambanisa wonke umuntu akukho right yibuncindezela amalungelo oluntu akabakabi ready for i-SADC summit abaqale belungisise amalungelo oluntu njengenhlanganiso thina sikhe asikuvumeli ukubana kathesi iZimbabwe ikhokhile ngoba iZimbabwe izaphambanisa i-SADC as a whole iphambanise i-Africa as a whole because sisehlile kulungisisa iindaba zethu ezomuzi wethu abesilungu bathini bathi charity begins at home. Ilizwe siyakubona lithuthuka siyakubulibona lithuthuka liyathuthuka njani ilizwe nxa amalungelo oluntu encindezelwe akula lapho esiyakhona.
Lo ngumnumzana Comfort Mpofu umgcini sihlalo wogatsha lwabatsha kanye lezifundi kunhlanganiswa i-National Democratic Working Group ekhokelwa ngumnumzana Job Sikala obexoxa endawonye lo mnumzana Mnashe Mdudza umubhalani webandla leZANU-PF obona ngogatsha lwe-ICT njalo elilunga lenkundla ye-Central Committee yalelo bandla bebexoxa ecingweni losithandekile Mdlanga we-Studio 7. Live talk namhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngokwethulwe ngumnumzana Mthuli Ncube umgcini ingcebo kahulumende ngokwezemali ephathelene lelizwe. Singakehlukani nesihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela namhlanje. Umphathitambo kahulumende obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube uthi kumele wonke amankampani eZimbabwe kanye lengatsha zikahulumende asebenzise iZimbabwe Gold kumbe iZiG uma behlawula imithetho. Ziyathuthuka ezinye izikolo eMatureni South okungela umntwana yena oyedwa opasayo. Siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje oluvalisa ngenjabulo ngumthembu ozithembayo uGibbs Dube. Lilale Rani Live Talk yalandela.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.